into le ibamhlungu ukuthini the same people esikhala ngokuthi kona izinto azimanga kuhle sifuna ukuthi ona umkhono wethu uvuke izibabhe ilungi kodwa ngaba futhi siphinde senze into ekusaphaza lokufaka izibabhe into disrepute kuma international scenes so kuzalunga njani nxa abanye bebusebenzela ngoba laba ababoshwayo ngabantu abenza ngabomu ukuthi beboshwe hathi ukuthi ngento kona ilungelo labantu liyavinjelwa ngoba you must remember phela ukuthi kona kanti abanye bakho bathi bafuna ukwenza i-shutdown mina i-shutdown kangiyifuni so ilungelo lami selisiba ngaphi wena usufuna ufaka elakho ililungelo lokuyathisa amathaya ufake izitina emgwaqeni ukuthi mina ngingahambi uyenza lokho engikufunayo
siyabona ukuthi kodwa kulabantu abalezikhalazo phela kodwa hayi ukhetho zangiqhutshwe kuhle isadiki sokumele ibone iqiniso asikho khonokho
hayi uzala ukuthi kuthi kula labo labantu ukhetho luhamba kuhle kodwa bakhona abanye abathi kodwa ukhetho luhambe kuhle so into yangikhona nxa siyenze asiyenzeni sibe kwazi ukubona there are two sides of the coin angithi hathi ukuthi kodwa wena ufuna eyakusayidi kube yiyo esiba phezulu kuphela ngesikhathi zonke akuyenzi nxa ufuna ukwenza ukutshengisela kuyavunyelwa kukhosini ukutshengisela bhali kutshengisele peacefully ngoba into evunyelwayo yokutshengisela peacefully nxa sokusiba le misindo nxa sokutshiswana izinto sokutshayana sokugizisana sokulokubophana phakathi and there's nothing amiss about that ngoba iconstitution ekayitsho ukuthi khona kutshengisela wenze i-violence sesizwile abanye babo labo bekhuluma fair ukuthi ya sifuna ukwagijimisa sifuna ukukhoza i-violence so nxa uzokhuluma njalo somele unjani uboshwe ngoba kuseyikho lokhu okusemthethweni umthetho othi kutshengisela ngokuthula but into esiyaziyo sonke lapha Mthembu yikuthi kona awukaze utshengiswele ngokuthula kugcina sokutshiswa izimota kutshiswa izindlu le mpilo zigcine sezijabalala futhi yabo so yikho okuluhlupho khonoko ye bangabe belezikhalazo ye but kulabanye abangelazo izikhalazo laba abangelazo bayekileni phela bethi go free and about with their business wena lawo utshengisela ngalo ngokuthula then that's okay but the problem is that when sifuna wonke umuntu ahlale phansi uthi ana shutdown i-shutdown ngeyani mina kangifuni uku-shutdown mina ngilowo umkoti kwami lapha emphila ngakho khona so nxa uku-shutdown uthi ngizaphila ngale mina kusa